udaba lokuthi abantu abafundisa ngokuvota alungabekwa kodwa kalunikezwe inhlanganiso eziningi ezishiyatshiyeneyo ukuze kweneliseke ukuthi abantu beZimbabwe bakwazi ukuthi ukuvota kuyini kulilungelo langulo lalowo muntu osizalwane seZimbabwe. Ngibuye njalo ngikhulume ngodaba lololo lokuthi abantu okumele bavote le ethe zama ukuthi ilungiswe. Bakhuluma ngokuthi abantu abaseZimbabwe. Kanti-ke kulabantu baseZimbabwe izizalwane zeZimbabwe eziningi ezigcwele emazweni amaningi athe jikelele ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe. But lesi sisekelomiso siyavala into enjengenaleyo. Kubuye udaba lokulotshiswa kwabantu ukuba babe ngamalungu okuvota. Umthetho lwabazama ukuletha edalelwe ephalamende unikeza amalanga amathathu ngemva kokuba abantu akumele bavotele kumbe esingathi nomination code ngelanga ukuthi banikezwe amalanga alitshumi ukuthi kube sokuqedwe. Thina sibona ngani isikhathi lesi i-12 days sincanyane kakhulu ukuthi kukompayilwe. Sikhuluma kunje ekhethweni olwedlulileyo awuzange kube nomuntu owathola i-register yabantu abavotileyo even i-electronic lokokena namanje sikhuluma kunje kayikafiki kwamanye amabandla njalo ngokunjalo-ke thina sethi njengebandla akuqondanga ukuthi kunikezwe amalanga alitshumi nambili kuphela after i-nomination. Kubuye njalo kulolona lolu daba lwe-voter registration umthetho lo abawulethayo unikeza amandla umuntu okuthiwa i-constituency register. Lo muntu okuthiwa i-constituency registrar umuntu ongaphansi kogatsha lukathi obayombete i-registrar general which now contradicts the constitution which now etsho ukuthi abantu into le kumele ibanjwe izeko. Izeko kumele inikezwe amandla okuqhatsha lokuxotsha onguye ungqongqotsha esingathi ngu-chief executive officer amandla wonke wona lawo athathelwa yilesi sinqumo abafuna ukuthi basithathe. Then uclose 24 waleyo lokhu-ke ukhuluma ngodaba lokuvotisa ngama-slips. Abantu basebenzise ama-slips akade engekho emthethweni ukuthi bavotele labo bantu kumbe kutshontshe ukhetho lolo lwedlulileyo. So ngokubona kwami iZANU PF ayizimiselanga ukuthi kube lento ekuthiwa le i-democratic kumbe into le eqondileyo. Inkinga engelayo ukuthi njengabantu beZimbabwe asikavuthwa engqondweni ukuthi sithi thina lesi sisekelo silungiselela abantu sizabuya kodwa senza sengathi lezi zinto esizilungisayo sizilungiselela abantu abakhona kulesi sikhathi.
Khathesi sokulindelweni ngomthetho lo alisela enye indlela elingakhonona ngayo.
Indlela yokukhonona kayisekho. Siza kube silokhu esikhulumisana labantu sibatshele ukuthi noma nje into leyedlule kodwa liphutha elenziwe iZANU PF.